Endabeni zethu lamhlanje. Oyimphathi ntambo ezenzakala ekhaya umnumzana Obethe Mpofu wethulela ikomishini ecubungula ukudutshulwa kwabantu ubufakazi. Amagqwetha alwela ilungelo likaZulu asicele umthethwandaba ukuthi ubambe ngamandla amapholisa ukuthi adinge umnumzana Elliot Biki othiwa wathunjwa ngesonto. Sizalethulela udaba lokuphathana ngocuku emakhaya kanye lasemsebenzini ngokwehlukana kobulili okubizwa kuthiwa i-gender-based violence. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ithi ikhathazeke kakhulu ngokwanda kwenkulumo ezethulwa iziphathamandla zikahulumende lezamabandla aphikisayo eziveza sengathi abakwamanye amazwe yibo ababangela inhlupho zonke ezibhekane le-South Africa. Ku-Live Talk namhlanje sixoxa ngomkhankaso wokuqeda udlakela ezindlini lemisebenzini ngesikhathi kunanzwa amalanga alitshumi lasithupha okuqeda udlakela bobulili i-16 Days of Gender Activism. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Lingakhuthwa yilezindaba lezinye kustudio 7 ngo-7 ntambama lango-6 ekuseni kumagagasi athi 909 AM, 4930-15580 naku-6080 kHz ku-short wave.